lusizi ngokuthina kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla ngumuntu oqala ngapha esigabeni seMadebeleland esokuthi akhulume udaba leground lomgabe. Ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume. Bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikelwe ejele ngokuvula umlomo nje uthi ground.
Akubeke sibule amafitshane ngakhona.
Bamkandla ngesikhathi esebenza kugovernment engu-regional magistrate wabakwazi ukuthi acele umgabe bekumeeting amtshele ukuthi avume i-ground, amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi se-ground. Ngabe kwakwaba kuyinhlawulo, kuyikuxolisa, kuyikulabhela. Osekuhambile ubaba uMkandla, i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo, lo mgaba wakhona sezewahamba layo. Kuphele sikubonayo ugovernment khathesi nje imizamo yokuzama ukumbambatha, kodwa ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ngoba uze kube le ndlela enqubela phambili, kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo, kwenziwa ngubani. Sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani, kodwa kuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe, sikhumbule abantu abanjengabo uMkandla, nalapho abanye abashabalalayo, liqiniso kumele likhulunywe.